politics zelizwe, izwe zingaphathi kuhle i-economy yelizwe, ilizwe leli bese ligcina lisifa. Kodwa lona ilizwe lilenotho yonke engayenza ukuthi siziphilele kuhle njengabantu beZimbabwe ngendlela esasiphila ngayo sore kukutho lokhu ngesikhathi ilizwe liphethwe ngamabhunu. Yonke into yayihamba ngoba amakhiwa noma esincindezela kodwa ukuphatha i-economy babekwazi. Abethu sisuke sakhululeke kodwa sikhululeke sinjalo kabakwazi ukuphatha i-economy. So I think ukuthi ilizwe lethu lilunge, into yokuqala okumele yenziwe yikutshintsha i-mindset yama-politicians ethu or else ukubatshintsha bonke completely nxa kuvuma ngoba i-administration ye-economy ingane yabehlule. Ngayo ilizwe lethu i-economy yethu ihamba kuhle ngalokuthi kubusa bani okuningi lokhu vele ngakasilandaba lapho. But indlela ababusa ngayo yesithwalisa nzima, yenza ukuthi sicine sidubeka ngendlela esidubeka ngayo. Bayatshontsha, bale-corruption, banamanga. So yikho lapha i-economy yelizwe efa khona sokudubeka thina sonke esingalali le ndlela abaphatha ngayo ilizwe laleli.
Manje-ke kwenziweni Fuzwayo?
Into yokuqala sibili ekhona ngakuyavuma angazi kuzaze kube wuphi umnyaka njengoba laba besenisethi bayehluleka ukuphatha ilizwe nxa kuvuma sibili kutshintshe uhulumende sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kambi ilizwe leli bangaliphatha njani ngoba sabona amashiwo ayeliphethe kuhle kakhulu noma sasizidubekela kodwa ilizwe ngokwalo i-economy izinto zazihlamba konke kwaku-right ufice obaba bethu behola ama-$60 besifake emabhodini singu-5 yonke into ihlamba khathesi sinje sesekufaka yena umntwana oyedwa ngosivule day school siyanlayinela amafikelo all those things usesethi abantu abaphetheyo kuyabehlula ukuphatha ilizwe. There's nothing wrong ngelizwe. So nxa kuvuma abantu bezimbabwe akeke ukucabangisise khe sizameni abanye sibonti laba abangazanya kambe bona bangaphatha njani ilizwe ngoba kathe sakusele okunye esingakwenzi kade belokhu ebephindaphinda kulokhu kuthiwe engxenye engxenye but ayi awukhanye ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi.
Sesike saxoxa labanye basitshele ukubana bona bacabangela ukuthi labo abezombusazwe abahluphanayo umongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa bengahlala phansi bakhulumisane umlotha singabona umnotho uvuselelwa. Kungako liqiniso yini khona?
Hayi mina ngisakuthembi lokho. I'm sorry to say sibila, ngisakuthembi. Kade kwakhulunyiswana Gabe, wakhulumisana loNkomo kakutshintshanga, uMgabe wakhulumisana loTsangirayi kakutshintshanga. Lakhonokho kukhulumisana kukhona ngombono wami akula lithola uzatshintsha ngoba into okukhulunyiswana ngayo kakukhulunyiswana nge-economy, kukhulunyiswana ngokubusa, bakhulumisana ngamandla abo kuze kufike isikhathi sokuthi kuyathi ngcono sishiye mina ngithathe 2 years lawe 2 years andabothi indaba yangikhona ayi kwi-economy yelizwe isekuthini bona abantu bafuna ukubusa njani and kukhulumisana kwangikhona nje akhonokho okuproposwayo kuwesi ngokuthi koredi kunomunye ozifaka eposition engcono kuloyo munye kuyakhulumisana kuthiweni and vele lokukhulumisana bayafanisela ukuthi bazakhulumisana but akakukhanya bala ma-steps abawenzayo bonke futhi sibonise ngeqiniso phinsi ukuthi bazimisele ukukhulumisana kwenza nje i-grand standing yesikhiwa uthi sizilo lathi nami ngiyafuna ukukhuluma lo munye athi ngiyafuna ukukhuluma sokule 1 year sokule more than a year kuloku kuthiwa lami ngiyafuna lami ngiyafuna kwehlulana nxabe lokukhulumisana kabakhulumisana but kuzancedana kuyatshintshana ngoba ngaze kukhulumisane bengahlangana phakathi laphakathi akula nto ezaphuma into efunakalayo ukuthi kutshintshe nxa kungutshamisa ongenayo angene kuwe sizokwazi ukuthi sesinento entsha uthamisa angene laphana abuthi ilizwe ezimele yedwa kwezethu angasale solo omunye ngoba ngaze behlangane omunye asale lokhu esolo omunye futhi omunye ethi yimi engayenza ukuthi akuvele kutshintshe nxa kutshintshe.
Kuyini okungenziwa kathesi simelele ukhetho luzayo?
Nxa bezimisele bekhuluma iqiniso ngalokhu abakukhulumayo abantu abasiphetheyo ukuthi bona ilizwe leli bayalithanda and balifisela ukuthi into zihambe kuhle. Abaphetheyo kathesi kabavume ukuthi lo madoda sesiyehlulekile basitepe down sifake i-transitional authority eyabantu abangalani bepolitiki abazasuka ebantwini baphathe ilizwe leli for iminyaka yena le eseleyo silungiselela ama-election bevuse i-economics labantu abaningi big brains elizweni ezingavusa ilizwe leli bangene baphathe size siyefika leso sikhathi se-election sesibona ukuthi ilizwe selivukile selimile sesibakhetha sesibanika le direction madoda nxa lingena injongo yelizwe imi so kubuswa this way ngakhangele i-America akulandaba lakubomakhona ngayo i-America akuekhona labo-UK kuyaziwa ukuthi ipolisi yelizwe injani longenayo uhamba ngayo hayi uzabuye ze experiment aye zokwakha ezokwazi. So singafaka i-transitional authority eza prescribe ukuthi ilizwe liphathwe njani, livuswe njani. Nxa sebezengena bepolitiki sesibagayida-ke thina ukuthi no madoda kuhanjwa this way, koza kwehluleka siyatshintsha. Amanye amazwe kuyatshintsha khona ngapho lamazwe athuthukileyo, ke kube ngama-republican, ke kube ngabanye, ke kube ngobani, ke kube ngabanye, ngoba baye behlulekile okucathangelwa ngabantu. Thina siloke sidonsa ngabantu abafana naye, hambo nthi siyakuya ngayo.